Israyeli umumo wobulawayo mubi kakhulu singathi nje kuleyo kugalise khona phana kubo Tuesday kusiza ukuthi awuzofika lamhlanje umumo awutshintshanga esikunanzele ukuthi indaba le stories esijale sesifakweyo esithi uSI 49 load yena abantu bangasasebenzisi forex sebenze ibond RTC sokwenzakele ukuthi ezitolo akusangene akusathenge into engayenzwa sicansile ungananzelela kuhle okukhanya kwenzakele ezitolo okukhanya abantu bezitolo barethile ngeblack market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe ipula but bahle barethi ukuthi bathole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kulobunzima silokuthi obontabo akusabambeka izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali yemzini bekuchipa so kokukhona ukuthi khaya ngathi kulokukhawulisana sibulokuthile okuthi abantu le-decision ethethwe kumbe lo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazidengisayo ezinye bavele bathi bezihodela babazihoda khona babesebenzisa imali yemzini pho nxa sokuthi abengasayisebenzisi abasazuzi inzuzo kufanele bayizuze ngokubona qala babesazi bazi bethenga le bazabuye bedengisa ngemali zemzini so konke lokho sokuluhlupho ema-farmers lapha imithi ayisathenge ngoba kuqala e-farmers okungelahlupho ubungena nje e-farmers fika uthenge nge-US kuchipa kathesi sebefuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo tolti vele iyabi i-more than 15 times kwezinye indawo ifoda ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulobu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekele
sike saxoxa labaseharare bathi kwezinye izitolo impahla vela kusela usuke wabona yini isitolo esingelalotho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ngathi kwakathesi akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela nxa ngangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ungathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibili izitolo esingathi nathi sizasilalutho kodwa iqiniso yikuthi impahla zilokhu zisobela ngambona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanya ungathi akusasabiselwa ukuthi ufake so nxa zilokhu ziphela kuyagcina nje kuthile okungaselalutho so-ke lolo hlupho siyalibona ukuthi xa uhulumeni engatshintshanga ingqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela ku-2008 ozangena esitolo ungatholi impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni uthole kula maputhi la makhondomu into wawuzithola ngo-2008 ngibona ungathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithini
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa iyalelahle sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha alenzileyo ikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowo awuqalise khonapho khonapho iliphutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hayi engxenye kungasinceda lokho kodwa ngabantu into abakhala ngawo kakhulu ikuthi umthetho lowo ngawuthi ufakwe abantu banikwa isikhathi uthi engxenye uthiwe hayi ngo-January 1 sizafika kwisitwation yokuthi sabe sesisebenzisa imali yangabenzi ngoba uhlupho olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi ungahamba kathesi ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona yikho uchaya umthetho uthi le mali ungayisebenzisi i-US dollar uthi i-rand lingasebenzi uthi ipula ingasebenzi fana sengisiye ebhenki sengisifuna phela imali yami le ngiyibhenki le ukuthi unike ibhondi lelo ngiyelisebenzisa nebhondi lakhona likho so senze njani kulabanye abantu for instance onxa uthi ngifikeli kathesi bawutshela ukuthi i-RTGS asiyifuni i-swipe asiyifuni bathi letha imali ibhondi ngokwalo ibhondi lakhona likho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so iluhlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyi kodwa leyo mali ingekho kithi akwenza ingqondo so izakhamizi yakubona ukuthi into ezinjengohulumente ethi khonapho khonapho lapho sibili uhulumende kadengisanga ukuhlonipha abantu